So we seek a decent number of VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wola muyela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2022 uKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukubotshwa kwesiphathamandla sikaHulumende kudala inkulumo eZimbabwe.
Ayishiye yedwa bakhona abanye labo bantu abanjengayo uDavis Karoro.
Isikhuphuka phosensi kuzonke intengo yempahla eZimbabwe.
EZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa kwakathi sikhanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yalelizwe ayisathengi.
Isikhuphuka phosensi kuzonke impahla yentengo yempahla njalo owalwa impi yenkululeko uthi waphosa wafa ngesikhathi sombhuqazo wekugrawundi.
Mangwe lapho yikwela ngabona khona kuthi yalapha sekuraiti. Uba bathi befika bathi isikhali zakho lo nkomo zingani.
Uhlelo lwe-Edulinki lunceda abantwana abaningi kwele Zimbabwe.
Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngaphi ezifundweni zakhe, njalo imali abanayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona, uyafunda khona, yindawo yiphi abayifunayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ulubhekise kwele-Switzerland okuza kwenziwa umhlangano we-World Economic Forum. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba uMnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzazama ngamandla wonke ukuxoxisana labosomabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe. Umhlangano lo ungenwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo abakunhlanganiso ezizimeleyo osomabhizimusi labanye. Kulabantu abaningi abagoqela abakubandla leZANU-PF abathi kumele umsekelo womphathintambo kahulumende obona ngezokulima okuthiwa ulecala lokweba imvundiso yabalimi lokunye okuphansi kohlelo lwabalimi athoniswe ngemfanelo.
Bathi umnumzana Douglas Karoro obotshwe ngolwesihlanu ecatshangelwa ukuba wathuntsha amasaka efertilizer ayisilinganiso se-700 kg inhlanyelo yomumbu lokunye umele abhekane lamacala la hatshi ukuba abonakale esehambahamba emphakathini. Umnumzana Believe Gawule ngomunye walabo abakubandla leZANU-PF abathi kulabanye abakuhulumende abanjengomnumzana Karoro ababisela muva imisebenzi kahulumende.
Mbona ngani kungumsebenzi oqondileyo kakhulu ukuthi abantu laba babotshwe. Ukubopha vele nxa abantu abayenza into zenkohlakalo lezi, eze-corruption. Kumele kuqalele phezulu khona ngale, qale kutshaywe phezulu khona ngale, kusehla kusiya phansi. Yiyo okuqakathekileyo kakhulu. Ukuthi umuntu njengominista onguye okhangelelweyo ukuthi osengxenyeni yokuthi abantu abaplanela ilizwe nxa eza ntshontsha akulanto engahamba ilizwe lingeke lihambe. Ngokunjalo mbona ngani kungumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi kubonakale kuboshwa abantu abanjengalabo u-Deputy Minister lo u-David Karoro. Ayishiye yedwa bakhona abanye labo abanjengayo u-David Karoro. Yibo bona abantu abanjengabo-Karoro abayibo ababulala inhlelo zikahulumende. Bona u-president ubanikile umsebenzi ukuthi bamncedise ekutheni barane ihulumende leyo kodwa ngamasela.
Umnumzana Malaki Nkomo laye okubandla elibusayo uthi ukubotshwa kukaKarolo kuveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulwisana lobukhohlakali kwele Zimbabwe.
Kuveza njalo kutshengisa sobala ukuthi ubukhokheli bukapresident uthi Mnangagwa abuwelelane le-corruption, njalo ngokwenza konke lokhu kutshengisa futhi njalo sobala ukubana uhulumende akula muntu okhandelela ukuthi khona yena uphezu komthetho.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kugcwele amasela kubandla elibusayo.
Lokhu akusimangalisi ngoba vele uhulumende weZANU-PF nguhulumende wamasela kusukisela kudala. Abantu abantu bazakhumbula ukuthi ngo 1998 uKumbirayi Kangai esese nguminister weLands and Agriculture watshontsha umumbu owawungowemali eyayisedlula 228 million Zimbabwe dollar ngaleso sikhathi. Kwathi ngeminyaka eyalandelayo oChikore labo bengominister of energy bekhangele ngezamafutha London laye wanatha ipetrol kumbe idiesel yelizwe eyitshontsha. So ke ubusela buvele busegazini labo abantu bezanu laba.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi abantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende ababotshwa kwele Zimbabwe.
Kunzani kakubotshwa muntu ebantwini abalezihlalo abaphezulu? Kakujwayelekanga ukuthi kube lo muntu obotshwayo ngaphandle kokuthi kungumbango waphakathi esithi ngesiNgisi i-sectional fights. Angithembi ukuthi angabe botshela ubusela nje ngokuba amasela maningi kakhulu agcwela phezulu futhi makhulu kulaye. Ngakho-ke ukuhlala kwabezihlalweni kutsho khona ukuthi ubusela kabubophisa eZimbabwe ngaphandle kokuthi nxa ulecala elinye mhlawumbe lengokuthi usekela abanye abanga thandakaliyo kumbuku opposition kumbuku faction erongo kuyo iZANU PF. Kodwa khona nje ukuthi webile ukuthi webele abantu akubophisi. Kudala abantu besebelwa ilizwe lidilizwe ibusela lokho behamba emgwaqweni lokho besezihlalweni bengabotshwa, kanti kusengahlalahlala nje aphibheyili aphume kuphele khona lapho icala singabe sisezwa lutho ngalo, kudilizwe ubufakazi aphume nje discharge njengomuntu ongonanga lutho.
Lokhu kusekelwa umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeni sebandla Citizens Coalition for Change, othi baningi abahulumende abatshontsha okutshiyeneyo.
Njengebandla leCitizens Coalition for Change sakhuluma sathi indaba yokutshontshwa kwemali yomnotho welizwe ikakhulu ngabantu abakuzanu lowo ngomunye wabanye abaningi aba-involved kundaba-ke yokutshontshwa komnotho welizwe ngabantu abakuhulumende, okuyinto okufanele ikhangwele. Kufanele ukubana-ke i-anti-corruption iphiwe-ke amandla ukubana ibophe njalo okuthiwa i-prosecution ngesilungu. Njalo-ke kufanele ukuthi kukhangelwe abantu abatshontsha imali kuma-diamond lazindaweni zonke ezijeneyo kumnotho welizwe. Imali siluza more than 2 billion elizweni through ama illicit financial flows, okuyimali ke ephunyisa elizweni ngendlela engekho emthethweni. Njalo ke kumamayini imali kuyatshontshwa ke umnotho welizwe kumamayini, okuyinto okufanele ikhangelwe. Yikho ke thina sikhuthaza uhulumende labo bonke abasebenza emthethweni kubana ke kube lama investigation njalo lokubanjwa, kungabi into yokubana ke umuntu uyabotshwa erilizwe kusasa, okuba into engekho ke esustainable nxa sifuna ukudila le ndaba ye-corruption.
Kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezabotshwa zisetshenziswa amacala okweba kwinhlelo zikahulumende kodwa zakhululwa ngumthethondaba. Zikhoqela umnumzana Obadaya Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle wasetshenziswa icala lokweba imali efika izigidi ezingamashumi ayisithupha $60 million okwakumele isetshenziswe ngesikhathi ilizwe lisanda kulwisana ngegciwane le-COVID-19.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempuphu, isinkwa lokunye. Bacela ukuba uhulumende angenele ukuze benelise ukuphila kahle lemuli zabo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ngumnumzana Dariro Muriro ohlala eGlenview eHarare.
IZimbabwe yomile, iloba ibivele yomile kodwa kwakathi sikhanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethele lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika ikakhulu izisebenzi zikahulumente. Lokho sokuyenza ukuthi ukuphila kube nzima. Abantu behle ukuthenga isinkwa, isishebo, impuphu konke. So kuyenzwa ikhona lokhu ukuthi abantu abalama.
Uyakhala lo mnumzana Lixon Chuma ohlala eNyathi esabelweni seMathebeleni North.
Ye uqalisa lapha eZimbabwe lapha eNyathi embona ukuthi uqakathekile uhulumende ezame lapha akwanisa khona esihlangabezi esenta kumbeni esiyenzile okuningi ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlalisa kwezimbabwe, ichukela, impuphu, konke okufunakalayo ama basic commodities ikhona yokho kuthiwa ama basic commodities sokuphula
lokho kusekelwe ngkosazana Peter Phiri ohlala eWest Harare othi uhulumende kumele angenele kudaba lokukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka impupho isinkwa lokunye
okukhwela lokho sokusihlupha kakhulu especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa unjani ukuthenga lokulalo kya ithukela ngiyathenga impupho ngiyathenga kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani i-government iyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla
okhokhela inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu uthi udubo oluselizweni lubangelwa yimpi ephakathi kwele Ukraine lele Russia esidale ukuba ukhuphuke intengo yamafutha ezimota.
We are not isolated. We live in the global village and the interconnectedness of the global market is in the north.
Ngasiphili sodwa, iphila lamanye amazwe. Lokhu kwenza isimo sethu sibe nzima. Ikakhulu nxa sikhangela ukuba umnotho wethu uthembele kwamanye amazwe. Kumele sikulungise lokhu. Ungcwethi kwezomnotho, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukhuphuka kwentengo yempahla kubangela ikukhwela kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele.
Lokhu kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kumaprofits abo, hatshi izithelo zabo bafuna vele zibe zonke ziphezulu.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umsakazi weZBC Izulu Ntambama ukuba impi phakathi kwele Russia lele Ukraine yeyebangela ukuba ukhuphuke intengo yempahla etshiyeneyo elizweni. Intengo yempuphu eyisilinganiso se-10 kilograms ikhuphuke isuka kumadola angamahlanu eMelika yayafika kumadola afika phose itshumi $10. Intengo yeswinka namhla ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 kusiya phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa lawo asebenza intengo ephezulu eZimbabwe. Ngimele 27 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezomaphandleni lokhu sisesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleni South. Kwezomaphandleni siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rangato Khuphe walwa impi yenkululeko ekubuthwe leZebra. Wayebizwa ngegama elithi Mazibisa ngesikhathi sempi.
Ingubo ezihlabele ziyala kathi thinda nenya ukugqala lana yakwenza uhamba lana ukuthi bamana baba
ethi amayela baba Musa ndichemele
yeyi
kene ndafa iwondo ndimi ndakazita Musa ndichemele kene ndafa iwondo.
Hey, Mazibisa.
Eh, sitese sikhona ngale sesibona sesithi kwathi amkabu kotshela bazali baba. Oh. Aye. Tshela bazali, thina siyeza. Siyeza sithwele eZimbabwe ekhanda. Oh. Aye. Sathimba ekhanda.
Yi ngobela sihlabelele.
Siya hoy. Oh. Oh. Hey. Hey, korela. Hey. Hey, hey, commando. Hey, hey.
Come, guerrilla. Hey. Hey, commander. Hey. Hey. Mwa uli tushabela na kombo uwe.
That's visa. Hey, kukwana wae.
Wae
kokele. Tina silange le mufa kupele.
Itono pezu.
Hey. Ate mkabuko. Chela basale kaya wu. Ah, yeah. Chela basale. Tina siyeza. Siyeza. Tore Zimbabwe kanda wu. Aye, jela bazali tina siyesa.
Mtana wambona wena kwa mkwa.
Kakulu.
Hey.
Kakulu.
Yabu ilizwe, wonga buwena uzo utuwa sisifaya.
Nansi St. Paul.
Kusotwa liena.
Kusuka St. Paul, kwa sekutuwa zaidi osanganiswa labanyi. Sasuka St. Paul, ngaya eblawayo, eblawayo ngangena edlweleni ngaphuma edlweleni
ngoba lesotsha
ngaphuma edlweleni ngangena eBread Barrack ngaphuma eBread Barrack ngayongena enkayi sendisotsha ngaphuma enkayi ngayongena eKezi ngaphuma eKezi ngaya eNyanzura yikho lapha engawuphumela khona
wati mufula hizo
wati mufula kuna lapi
nya manji na pae sikate kukura hundu use soche nwene
sikate yate kukura hunde kungaanze nseka kate nseka ila
wafu kichiyo
sikate se kukura hundi mbabu ya baso mbamba plum tree
eta
iti sitisio kuhula iti mopu kati wana base kila wana wabe mbaba isbamba saa batu isbamba ila lapo saa tata so ufa kwa emangwe emangwe lapo hiko ila ngabona kona kutia lapa seku raiki wabati besika bati isukali sako lunkomo singa
hivuza wei
ngati isukali mina sasa renda bati ula manga umunu wa milu lalo kwa kule ring la kule ring la la maswa nilawe tu kule ring kule ring la kwa kule ntambo kule kunyunga ti mchina lo tunga yoloko mabiti
Beti. Babe kufaka kuro.
Ehe, mabiti ugeze. Uyabona kukanya inkanyezi ezi blue lelo kuzeni. Mina ngathola sengimazi kuphela uthuvise lufuna. Angeka ubhothi uthuvele eliqindele. Uyazi ukuthi lo soligeleza kuphela la.
Ngobuhlungu.
Ngobuhlungu lo wesi kwakusefile. Kwathi kusuka lapho nginjalo. Kuro ngikade ngike ngafambisana. Ngathola ukuthi sengilaliswe phakathi kwabanye abantu ma ngithi anyikinya sontwala labantu sebefile ngathi ngithi ngathathwala labantu sebefile mina ha lapha sekuyi-problem legazi la futhi mbayimbayimbayimbayi ngabona kubuya omunye ongupholisa nomfazi bathi elalekuthi uvukile ngathi sibuyela babe ngithatha ngiyojintshwa ngiyofakwa kwenye indawo yiko lapha engahlala khona kanti sihlala khona lapho nje basiplanela ngoba bona babethi bafuna amagorilla imota zethu zazobanjwa ekhezi ebridgini leli sinaro bridge lelela incane leba kuthiwa siyobulawa kodwa kanje siyobulawela ngapha
ora sifake imota ezilihamba
yeah.
Ukuthi wena uhlekile ukufala phaa somele efela lekhezi
yiko lapha safika sabanjwa amapholisa ebridge ndlalala basiphendusa basibuyisela futhi ngaphi
la hamba imoto kabani lapha emasosha
ezamasosha
basiphendukisa
basiphendukisa sayikhesi yiko lapha sagadwa ngamapholisa right to sake suka kona lapha sesibuyisela emakhaya amapholisa remake sure ukuthi labantu bagadile ibhasi eyakosifani ibhasi idumile bahamba
amasosha la avuma ukuthi lithathwa amapholisa
ye
kuthi lo baphosa na zanga bekhona ngawo ukho
ni hayi ngabe ngangisi angabe sangafaka kudala ngabe sangafaka kudala
usuvele uziphelile ukuthi vele asenze yawo lalwa ngayo imoto le ikona
inamba ngeke ngiyazi ngoba indlevu lezi kade kuyintwala zodwa konke lokhu kade intwala ibrugu lapha kwazo kungela
kanje uthatha ngapi
la kade sithungela ngeplastic kamasipara la myama la la uthatha la myama
uthatha ngapi intwala lapha elivele lokho
akula ngubo akwasange sembathe ingubo lapha wawungayimbathi
ngathi singanani lapha
la ngathi la 9 months
siyabonga kakhulu ke Ezra Chisa Sibanda ubekhokhala lo mnumzana Rangato Khuphe owalwa impi yenkululeko le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington Zangena usigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakwale Denmark okuthiwa zabulala umkakhe ke lo mntwana usegwetshelwe ukulengiswa kwele Nigeria. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lifuna ukungena kuhlanganiso European Union. Lamhla asilazo ezamasiko salethulela ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
Namhlanje ke sizakubonisana ngelizwe esilithola encwadini ezakha njalo esizabala izakha isahluko sokuqala sizaqala kuverse 10 sizakuma lapho esiya kuma khona kufundeka kanje. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi, uma zithi hamba nathi siqamekele igazi sibhacele ngeze ongenacala, sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini. Yonke impahla eyigugu siyakuyifumana, gcwalise izindlu zethu ngempango verse 14. Yenza inkatho yakho phakathi kwethu sibe nesikhwama sinye sonke. Ilizwi leli namhlanje ke lisitshengisa ukuthi abantu baba ngothathekile. Abantu sebalahla unimbeza ngokufuna izinto abakwaziyo mpela ukubana isizo zabo kazi bafanelanga. IBhayibheli lapho esibale khona lithi ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi. Nxa kutsho ngezoni lapha ngombono wami, yebo lo lalowo angatsho ubana isoni umuntu onjani. Kodwa ke lapha ngikuthatha njengokuthi labo okuthiwa bayenga amadodana namadodakazi abantu, kimi yibo engithi izoni, yibo abaphambanisa inhlalakahle yabantwana. Nxanti abantwana kangitsho laba abantwana be-Sunday school, abantwana be-primary, ngitsho wonke ozelweyo osesazi ukuthi lokhu kuhle kubi. Izoni nxa zisiyenga singavumi. Sikhumbule ukubana izoni kazibuyi zifike zime phambi kwakho zithi mina ngiyisoni. Zibuya kwesinye isikhathi ungazinanzelele, ongaphika ulandule ubana lowo muntu angaba yisoni. Umuntu angabuya egqoke isudu emangalisayo nxa ilanga litshisa aze abanjelwe esambuleni nabanye, kodwa kusala ukuthi ingaphakathi kwakhe yabe iyinkalakatha yesoni. Engxenye abuye ethwele lezipho eziningi zokuhuga abantu ukuba bamlandele ebubini bakhe. Ungayibala kahle uyibuyele le ndaba le ikhuluma ngokuthi nxa usuhambele zoni wena ndodana uzakuthola okuningi ube yingxenye yabo. Inkohlakalo yiyo ekhona, abantu bathengisa imiphefumulo yabo ngokwamukela izipho ngokulandela izoni ezizabaphambula endleleni lokuqonda, babatshengise ubukhazikhazi nobucwazicwazi bomhlaba bathi silandeleni. Nxa besala lalokhu esikufunayo siyakuthatha ngendluzula, siyakuthatha ngodlame. Umntu uyakhangela umuntu okhulumayo yindoda kumbe linina elikhanya lisutha, hamba emota enhle, abanye baze behambe ngendiza mtshina phezulu babe sebesithi buya ke lawe sizakuqathela lawe kancinyane. Badube Nkosi, singavumi uyengwa izoni, singabi ngothathekile, singathandi inotho engcolileyo, singathandi ukudla okungcolileyo. Yebo singakudla ngoba sithi silambile, kodwa lokho kunye kuyafana lokudla isono ngobana kuvela kuso isoni. Asikhulekele Thixo uNkulunkulu olungileyo, sicela umdlalo othando lwakho kusikhokhelele singaze sathatheka ngendlela zezoni. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Zabatha namhla sixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Educational Link elungisela abafundi indawo emakolitshini emhlabeni wonke ejikelele.
Ye, unjani Ndlela?
Hayi, ngiphilile. Uphila njani lawo?
Ngaziphile mfowethu. So ke akusitshele lapha, siyabona kule olunye uhlelo elilalo i-International Education Link, kuyini khonokho?
Lolu luhlelo lokuncedisa abantwana ukuthi bathole izindawo emazweni. ezokufunda kuma university.
Ni akukhulume ngakho sibili Jule usitshele ukuthi uhlelo lolu vele lume njani. Umuntu nxa ifuna ukuba nazi kumele ahambe njani.
Uhlelo lolu ngolokuthi nxa umuntu ethi edinga indawo siyathola ukuba nokuthi abantwana labazali basuka behlupheke kakhulu nxa kuyikuthi bafuna ukudinga izindawo emazweni. Kunjalo ke baye kanye bekuthola ukuthi hayi kulula ukuthi bakwenze lokhu kodwa nxa bezenzela bodwa bathole ukubantu bathole ubunzima wokuthi bathole izindawo. Thina umsebenzi wethu ngokubancedisa ukuthi bathole indawo njalo bathole lamaviza okuthi bayefunda emazweni.
Ngibancedisa njani ndlela?
Thina into esiyenzayo because siyabe sikwazi ukuthi ama university afunani siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngapi ezifundweni zakhe njalo imali abanayo inganani njalo lapho abafuna ukuyahlala khona uyafunda khona yindawo yipha abayifunayo kwenzela ukuthi nxa umntwana esiya endaweni lapha ayafunda khona abe khululekile njalo impila kahle yakhe ikhangeleke kuhle angasuki abe adlunguzeke nxa ekhona le emazweni.
So nxa ukuqalisa vele umuntu umbamba njalo ukuthi ugcina ukukhuluma lapho liba gola njalo lapho ukuthi sikhulumisane.
Sile website esengathi ebulenjini lapho abathi bathi bafile abafaka khona ama details abo bese siphenduka kibo sizobatshela ukuthi hayi njengoba usufake ama details akho lapho thina esikukhangileleyo ukuthi kuyini ongakwenza kulokhu yinhlawulo okukhona ukwenzela ukuthi lathi sikwanise ukuthi sisebenze okuzafanele akwenze. Sisuka lapho sesimdingela indawo sesivumelane laye ukuthi yikho lapho sibili lapho afuna ukuya khona bese sinxa sesivumelane laye sesimtholela indawo leyo singamtholela indawo leyo sesikhangela ukuthi yiziphi indleko ezizaba khona ngoba kuyafunakala ivisa kuzafunakala njalo imali zesikolo zokuthi aregister as a student. Sizathi hayi azikhuphe lezo mali bese simenzela konke ukuthi ayenelise ukuthi abe umfundi waleyo ndawo ayikhethileyo njalo bese simlungisela le visa ngoba ivisa iyaqhakathekileyo uzathi nxa kuyikuthi abanye bayathola indawo kodwa behlile ukuthola amaviza okuthi bayefunda lapha abafuna khona. So thina siyabe sesikhangela sahlolisisa sakubona ukuthi hatch lo muntu ngalokho alakho uzakwenelisa ukuthi ayefika kulelo lizwe ngoba izikhathi eziningi abanye bayazidingela indawo kuthi nxa sofika isikhathi sokuthi bathole amaviza okuyafunda khona behluleke ngenxa yokuthi izinto ababe nazo ziyabe zingahambelani lalokho okufunwa yilelo lizwe.
Sizokuthiwa ke iyejulingi siyanceda abantu abaningi kakhulu baningi kangakanani
umnyaka wonke nje nxa sikhangela umnyaka udlula siyabe sesincede abantu abedlula more than 1,000 abantwana siyabe sibancedile ngoba asikho kuphela eZimbabwe la siseSouth Africa siseBotswana siseSwatini siseZambia leMozambique. So sinceda kusadat lapha sibakhulu kakhulu ekuncedeni abantwana ukuthi bayefunda emazweni ngoba into esiyabe siyikhangele ukuthi abanye bayathi bekhethe indawo yokuyafunda bethola abantu lapha sebekhona mhlawumbe inhlawulo zakhona ziphezulu kakhulu bese kuhlupha sibekhona labantwana zofanele bephenduke ekhaya o lapha sike ehlale khona kuthola abantu impilo angayijayelanga le bese kufanele umntwana usehlukuzekile khona ngale sesehlule ukuthi kanti manje aqede njani izifundo zakhe.
So liyabalandelela.
Yes, siyabalandelela thina umntwana nxa kuyikuthi udlule kithi ulathi aze aqede isikolo sakhe asimekeli ngoba siyabancedisa entweni eziningi even nxa behamba ngendiza mchina lezi senza ukuthi bathwale impahla eziningi ngoba silobudlelwano labendiza mchina ukuthi bayakwenelisa ukuthi bathwala 40 kgs of luggage nxa behamba kuyanceda khonokho emalini ngenxa yokuthi umntwana efika ngale uthi eqalisa ukugijigijima edinga ingubo edinga lokhu lalokhuya ngeyinye imali eyabe isihamba. So kuyabe kungcono nxa umntwana evele esuke ethwele wonke okwakhe alakho azakusebenzisa phambili.
Ye asithi na umntana uMadube lamhlanje ukhangela khonapha uyafuna ukuthi axhumane lawe enze njani?
Inombolo zami zithi +263 782 799 783 or uyenelisa ukuthi angibhalele ku email edulink@zimbabwe@outlook.com. konke lokhu sikwe ngamabala amancane, or angene ku website yethu www.int-edulink.co.za.
Namhla kwezabatsha besixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Education Link.
Ye uhlelo lethu luma lapha olibalisayo emoyeni ngokipstube. Lilale.
Lilale. Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.